So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imizamo yamapholisa yokuvimba umbuthano webandla le-CCC eMaswingo izolo yehlule kwaye abantu abaningi kakhulu kulomhlangano.
Izamizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagesi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi lanqabe kulamaqubaquba abantu emhlanganweni webandla le-CCC akusiko bonke abazavota.
Wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI ejonge ukumgcona.
Erana kathesi bonke abantu sebemanzi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma ngemajority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo abangakhulumi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wa Studio 7. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere wethule umbiko othi imota ezimbalwa ezibuye labasekeli bemandla bevela emadolobheni achiyeneyo zisiya eMaswingo lapho kade kulombuthano webandla leli izolo zithethwe ngamapholisa, abantu basala bethwele nzima ukuthi basebenziseni. Ekuseni umbuthano ungakaqali, imizamo yamapholisa yokuvimba abantu ukuthi baye enkundleni yemcheke stadium yehlule kwaya abantu abaningi kakhulu kulomhlangano abafohle iganga baquma ngenyawo. Lumbuthano ubungokubonga uZulu weMaswingo ngokuvotela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa nguye obukhokhela lumbuthano. Owake wakhokhela icele le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye ubekhona embuthanweni lo. UChamisa ubonge uZulu weMaswingo waphatha indaba ezijiyeneyo kunye lokulandula ukuthi untombazana owasa udaba lokudlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba uSusan Mutami uyamazi kulandela ukuphuma komfanekiso emilaye. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi.
Ngiyabonga namuhla sisemaSwingo boyisibonga khona izakhamuzi emaSwingo ukusiphotela ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile kuzithombela kumavidiyo aphumayo kuzividividi ngendlela esiyamukele ngayo emaSwingo. Ikakhulu ke ukubana izamizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagesi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko. Namuhla besikhuluma ngendaba ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlileyo, lokuphakula ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-CCC ukubana ke sizakhokhela njani ukukhokhela okuhlukeneyo, ukukhokhela okuguqukisa ke ilizwe lempilo zabantu. Njalo ke besiphakula ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangela elokhetho ke luka 2023 lokubana sasebenza njani emaswingo ikakhulu emaphandleni ke inhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana ke kungavumi ke ubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana ke inhlanganiso ye-TCC inhlanganiso ke esemthethweni njalo ezimiseleyo ukufoma ke uhulumente omutsha. So abantu kufanele ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi. So siyabonga abantu bemaswingo leZimbabwe yonke jikelele ngokuma ke qotho ke sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni. Ngiyabonga.
Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemaswingo. Kunjalo nje abanye bathi ngendlela abantu abagcwala ngayo embuthanweni webandla le-CCC kutshengisa ukuba ibandla leli lilakho kunqoba ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Imihlangano phose yonke ekhokhelwa nguChamisa igcwala pam. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi amanani abantu abaya embuthanweni webandla le-CCC awatshengisi ukuthi yibo bonke abazavota.
Ngiyakunanzelela babagande owakuqala ngithanda ukuthi ngubingelele ngibingelele labalaleli bakho. Ngiyakunanzelela impela ukuthi bandla lenza kuhle kakhulu ikakhulukazi kuma-rallies lapha abantu bayabuya. Phela abantu yathesi bakhathazekile abantu balendlala umnotho kawumanga kuhle. Ungamanga kuhle nje abantu hayi babuya sibili kakhulu ebandleni leli. Kodwa ke angengeke ngakulinganisa lokuvota ukuza kwabantu kumarali ngoba kumarali kuza abantu abanengi, kuza abantu abalemnakano etshiyeneyo, kuza abantu abazobona, kuza abantu abazokuzwa, kuza abantu abebandla lelo. Pho ke ngalokho kuba nzima kakhulu ukuthi khona ukhangelele ukuvotelwa, ukhangele ukuthi abantu babuye njani kumarali. Ngiyakunazelela kakhulu sibuthi khona iseseyi-MDC layo igcwalisa sibili abantu kakhulu, kodwa nxa sokufika esikhathini sokuvota kube sokukhanya sokuvota abantu abalutshwane kakhulu kulalabo abantu abakade bebuya. Njalo nje futhi umkhuba osomubi kakhulu elizweni iwona lo ukuthi khona abantu sebehamba bethatha abantu kuzigaba ezinengi nxa besiya kurali ukwenzela ukuthi umarali zabo kukhanye kulabantu abaningi kakhulu. Lokhuyana kimi ngikufanisa lokuthi uthathe imali kulesi sikhwama uyibeke ngapha uyazi ususithi ungaba le mali entsha kanti ke wena uyithethe kulesi sikhwama wayibeka kulesiyana isikhwama.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu abaningi abasekela ibandla le-CCC bengabhaliseli ukuvota kumbe bona ababhalisele ukuvota kodwa bengavoti? Kahle kahle kuyini okungaba kubangela lokho?
Isikhathi esinengi babagande engisengunanzelele kakhulu ukuthi khona wona kanye amabandla wona la aphikisayo yiwo wodwa ayenza anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa, bakhuluma ngokuthi hayi abantu basukuma ngokunene besiyavota kodwa amavota bafika atshontshwe. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bona abakade befisa ukuthi bavotele leli bandla bagcine sebengasela mandla amadolo eselula, ngoba sebethi bona kambe ukuyavota kubanceda ngani. Sokusenza ukuthi khona amalungu abo amaningi angayivota. Kodwa njengobana ngitshilo phezulu ukuthi khona ukubuya kwabantu kurali ayisikho okwenza ukuthi khona irali kuthiwe khona hayi abantu ababazavotela. Njalo nje futhi ngitshile futhi ukuthi umkhuba osukhona onalo owukuthi khona liyahamba liyedinga abantu, abantu abavela kuzigaba ezikhatshana libalethe undawonye bese ngathithwa khona abantu baningi abakhona pho, kanti ke abakuleso sigaba abantu vele bona maybe babe constitute i-20% of abantu labo elibabona belaphana phakathi. So kumangalisa abantu abaningi ukuthi khona kathi nxa sokuvotwa kungani ama-numbers lawa engasa-translate to ama-rallies akade senzakala.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekubulawayo. Impumela yokhetho lokenya ilokhu icathekwa kancane kancane kungakhanyi ukuthi ozanqoba ngubani phakathi kwababili abathi umnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ababili laba banguthiki lobhanqa okungenza kube lokhetho lwesibili olweranoff. Siqoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe esivela kulolu khetho.
Ukhetho luhambe kuhle, akuzange kwaba lo lengxabangxoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi. Lapho bokuba le problem bebehle bedilelayo masinyana. Badige then bese kufika ekubaleni la, and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe. The so-called V11s lapha bebiza ama 34A. Iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku polling station ukuthi these are the numbers, immediately ibihle iuploadwe onto the internet and anyone could access it. That made sure ukuthi tallying is possible. Then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made, because umuntu yabe sezibonele and ubufakazi kumgceke ukuthi hayi bangibhuqile. Therefore, I concede ukuthi ngidliwe, ngibonga abantu abangcedisile. So ke ngibona ngani yizwe isifundo engingazivalisa mina njengomuntu nje umeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya, ungathi indlela ebalulekile yona.
Ukungabi lobudlwangu udlwangu kungaba lezizathu ezimbalwa Chris. Ngibona ngani kuncedile ukuthi ama coalition omabili iKwanza le Azimio bezithatha abantu phose from all over the country. Bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee for example had amaKikuyu lama Kalenjin kuphela, whereas lei Raila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country. This time bekhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo. Enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi yakhangela impumela yokhetho kathesi ukhayela ama-MPs ogovernor lama-MCAs ikakhulu lokhu abathi yi-Central Kenya kumbe the Mountain indawo yamakikuyu. Amakikuyu generally abengavotela umuntu ongasilo kikuyu, kodwa lo nyaka bavotele uRuto oliKalenjin in a huge majority. So khona kuyana kuyachitha imimoya yona leyana ukuthi thina siqiliwe because siyilo umhlobo, ngakho kufanele siyelungisa indaba estradini ngokuchayana. Yikho kubona kwami, kodwa well kasinga ngesikhwathwa let's not jinx it, singahlolozeli. Okwakathesi akukhanyi kungaba lodlame ngendlela yokuthi ama coalition akhona aqoqane njani.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esilala kwele Kenya ubexoxa le studio 7 eseNairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abezenza amapolisa ehlawulisa abachayeli imali ezinkulungwane ezimbalwa. UKabinara Fraser waxoxwa esipoliseni lomngane wakhe uShelton Chingwecha. Babikwa behlawulise abachayeli kade bechayela bekhuluma kumakhalekhukhwini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamapholisa kamanisipala afumbathiswayo ukuthi engazabopha abathengisa ezitaladeni. Leli phephandaba lithi usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube lonobhala kugatsha lwezedevolution umnumzana Paul Nyoni bakhangelelwe ukuqhuba umhlangano labathengisa ezitaladeni ukuze kukhulunyiswane ngodaba lokuxotshwa kwabo ezitaladeni ngamapholisa. Omunye wabaqondisi beplazi elithiwa esidakeni elisenyameni Ndlovu umnumzana Zefania Dlamini ubikwa ebotshwe ngamapholisa izolo. UDlamini ngumkhokheli wogatsha lwezescience ekolitshini leNUST. UDlamini labanye bakhe omnumzana Sipho Malunga loCharles Moyo basa udaba lweplazi leli emthethwandaba kunyanga izilutshwana esanda kwedlula. Umthethwandaba waxotsha umnumzana Obert Mpofu umabhalani webandla lezanu PF owayesekuleli plazi. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo amapholisa ayibikwa ehlukuluza abanini baleli plazi elithiwa selifuna ukuthathwa ngezinye njalo eziphatha amandla zebandla lezanu PF. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 kundawana zonke zelizwe leMelika. Siyabonga imisebenzi esiphathela ngana izindaba zethu. Siyancoma ilizwe leKenya ngokhetho oluhambe ngokuthula langokuhloniphana. Kungathi uNkulunkulu akaphendula inhliziyo zabantu bezimbabwe. Bafunde okwenzeka leKenya, balandele babe nyandanye udlakela lokuphele lolu. Ukhetho asilo lokuthi khona usuyisitha somunye. Ukhetho liyabe lidinga abantu abangalikhokhelela ezigabeni. Zemaphalamente kanye nomongameli izweni. Ukhetho lutho ukuthi umuntu ufanele akhethwe ngabantu, hathi udlakeli. Sachanel onjani, sabongani, ngijike khona ngapho, into Abraham onjani lawo khonapho. Lawo sasi, kwenye ngodi, uvuka njani, brandi koke wamadoda.
Hathi adubeke elizweni, into le yenzakala e-South Africa shuwa, ngenxa yabomnangagwa shuwa, eish, hathi nasahlupheka ya. Asabuthwala ubunzima shuwa, heyi, heyi. Ah, akula nalapha esizweni wakhona, hayi, siyabulawa indawana yonke. Yo, akwenzima, kube selizweni umnankagwa layo esithwalela ubhulo. Abantu banyamalala ukusa kwamalanga, asabubona ubunzima.
Sanibonani, sanibonani belaleli beStudio 7, linjani impilo ezindaweni zonke? Bantu beZimbabwe, hayi, sihluphekile, futhi sisezahlupheka. EZimbabwe akuvunyelwa ukuthi umuntu akhulume iqiniso. Ungakhuluma iqiniso eZimbabwe, uyabuphambanisile. Kuthiwa kulo muntu wezanu ubotshiwebotshela ukuthi umgabe wayengcono kulo mnankagwa, kwathiwa yikudelela umnankagwa. Futhi ngiyamsapota lo muntu. Engimsapotela khona yikuthi umgabe elibusa leli lizwe lalingelamali yayo, kodwa amaphepha wonke aprintayo sawabambe ezandleni, even ama-barriers check sawabambe ezandleni. Kodwa namuhla kusukela 2018 kuzofika namuhla, balutshwana abantu abake babambe ibhondi ezandleni, abantu banikwa ama-figures ngamaphepha. Kambe umuntu uzayenza njani? Nxa ngifuna ukuthenga inkukhu ngenzani? Nxa ngifuna ukuthenga idonki ngenzani? Kuthiwa uzahamba uyeswayipha. Abantu sebesebenzela ukudla befoswa ngukhulumende ukuthi thathani imali yekuhle. Siyancenga kakhulu, izanu kayihloniphisizwe. Njalo babona ukuthi nxa kusiyavotwa kuyangena imali yelizwe, kathi ilizwe banelingelamali. Lapho abachiya khona imali bayakwazi bahambe bayithatha lathi basikhulu. Sisebenzele sikubona bengabobophela abantu amaqiniso. Ngiyabona.
Sanibonani, sanibonani basakazi ba Studio 7, ninjani nonke kunye labalaleli. Ya, hayi no, basakazi ba Studio 7 lana esizweni sakithi samaNdebele kunenkinga nakhona ngoba uyathola ukuthi abantu bakithi bathi bona amaNdebele abandlulula kodwa ke ma wena uzozwa abantu bethi bona hayi abangeke babuse ngomunye umhlobo lokho kuchaza ukuthi kanti ibona kuphela abantu abakuleliyani lizwe angibona ukuthi kungaba khona abantu abangathi bona hayi no angeke babuse ngamaNdebele kanti bona yibo bodwa abantu kodwa akusinto engibona ikahle ukuthi abantu basupport bethi amaNdebele alobandlululo kodwa ke bona bebona ukuthi kukhona bona laba abantu abesijoneni yiba balobandlululo kakhulu why bengafisi ukuthi bona babone omunye umuntu omunye umhlobo ubusa banenkinga kakhulu abantu bakithi abesiNdebeleni ngoba bafuna ukuhlala bengaphansi kwabanye abantu kanti wonke umuntu lelungelo lokuthi ma ungabe kuyikuthi elekhono lokuthi angabusa angaphatha aphathe ya aphathe so iyo lento engithi ke ngidlulise ebantwini abanye abakhuluma nje ezinye izinto bengazange bacabangisisa kahle ukuthi why laba bethi bona bona abafuni ukuphathwa ngabanye abantu akusinto right bacabangisise kahle laba bantu abakhuluma ngalo loda ngiyabonga uduke lo okhuluma
salibonani basakaze ba Studio 7 labalandeli ba Studio 7 kuzindawo zonke zomhlaba jikelele endoda ekhulumayo umoyo ukuzalwa isalwa elipani ikuthaze abafundi bethu abasakhulayo ikuthaze njalo nabadala bethu ukuthi kungaba kuhle uma bengaphuma ngokuningi bayoregister ukuvota sivoteni ngobuningi bethu kumnyaka ozayo oyokuthi siyabizisana ukuthi njalo sikhethe inkokheli ezothandwa ngumuntu wonke ozabe ayivotele ngaleso sikhathi kuzele kakhulu kubafowethu abasemazweni kubafowethu isikhathi yiso lesi asiphumeni ngobuningi sihambe siyoregister ukuvota sivote sivotele kusasa lethu
sanibonani sanibonani Studio 7 ngicela ke lingidlalele le ke lidlale nje okwesikhathi esincane angisoze ngikhulume kakhulu ngizibra guys andthemba le ilokhu zendalizanga layithola ke lizwe ukuthi thini ithi emoyeni mngani wami ungahlupheka njani ilihlo kalincishwa kuyasambe sonke umuntu wezaphu so lapha ngizama nje ukuthi ke ngifake nje lami mfutho ukuthi ke sizwakale abantu ngibona ngoba bevula iStudio 7 naseZimbabwe vele umusic lo awudlalwa nani lingasidlalela nje kancane abantu beke bezwe ukuthi hayi vele izaphu ikhona siyabonga yimi uLouis Guduza thank you
bakithi kuyamangalisa ukuthi umntwana omncane nalo nje ngomakho umsari sengaqathanisa umbuso kaMgabe lokababa uMnangagwa uMnangagwa enze izinto eziningi kangako wakhulula abantu emndaweni kaMgabe leya abantu bavulelwa amamayinisi basebenza abaningi kathi sibale izinto ezinkulu kakhulu uMgabe wayengavumi lamamayinisi akula muntu wakho wagedha igolide emgcekela uMgabe nguye yedwa kuphela owayezigebhela igolide abantu baligebhela igolide kathi sibazuza abanye balezimota abanye balamabhasi abanye balezindlu zamazenge abantu sebephumelele ngegolide kodwa eqathanisa uMgabe noMnangagwa upresident Mnangagwa ukhululile abantu ezindaweni ezithiyeneyo kakhulu mina ngedwa ngubona njalo nje kuphela nje ngenxa yokuthi umnotho wawuvele subhidlizwa ngumgaqo kuyehlula ukuthi kuqhubekele phambili ezinye izinto ezinjengama-industry ngoba zazivele zibanjwa ngabelungu babaleka ngesikhathi sikamgaqo ngiyakubona mhlophe ukuthi ngakwakungumnangagwa ngaleso sikhathi abelungu ngaka babalekanga ngoba wayezabe exoxisana labo pholo wana hayi kunjengokuthi nxa umuntu eyale umfazi kubeke kuzithi siwuthetha omunye sithi lowana engamalayo wayengcono kulawe wena uyabe sumphathe kubi lomuntu ohlezi layo lowana wahambayo kakukhulunywa ngaye angazabe wayekwenzele kuhle njalo ungakhulumi ngaye sekwandlula njengoba lo mgabe siwazihambe yabo khuluma ngaphenkayi
zalibona lonke kustudio 7 okhuluma undakose untalawundi umakhala utsani uchinji madziba ye ngizukuma lokubonga la kuba kumdawini uphenywa silethele lona zalibona njengabedwakazi abantwana benkosi siyabonga emdawini siyabonga kakhulu izandla zidlula ikhanda mfowethu bese ngidlulisa nokuphatheka kabi enkulumeni kababa uphathisa udluli laphana ngamuzwe bala ukuthi amakhala angazaba lenkosi yawo lawa amanambi abe lenkosi yawo amavenda amatonga kanjalo ngendima ezikhona komthwakazi kube nenkosi yakhona bese ngicawaye ukuthi umhlaba sizawuthatha ngapho walawo makhosi wonke le nduna zonke lezi zisengameleyo ngoba vele sengamele izinduna zisengamela sisonke siyimhlobohlobo jeni yokona lapho ngaphakathi angazi ke ukuthi ngoba bona manje sebeleta ukuthi inkosi yabethwakazi siyinkosi yamanguna asuka lomzilikazi kwaZulu Natal asuka lomzilikazi eSouth Africa asazi ukuthi manje ubukhosi bangkhona buzayakhelwa kuphi lapho kuzaba isizwe samanguni khona kuphela esobe singahlangananga khona ngoba kade sisihlangene sonke ngiyaxolisa kakhulu mangikhubile kodwa ngithanda ukuthi ubaphathisa ngoba vele siphathisa ngokusifundisa kahle ngemvelaphi akayikhiphi iqondile ingatsheki ingahambi echayisa isizwe lesiyana sayakwa kanzima amakhosi ayakanzima isizwe sicela bangasibhidlizi abadala kabakhuluma inkulumo ezakhe isizwe hayi inkulumo ezihlukanisa isizwe lesiyana isizwe sayakwa kuze kube kulimi lwesindebele ulimi lwesindebele lulimi lwesizwe sabethwakazi akusilo limi lohlanga dizeni ulimi lwesindebele njalo abekho abantu okuthiwa ngamandebele isindebele lulimi abantu abasuka nomzilikazi engunilendi ngamangubo yebo kunjalo konapho siyacela mpela abantu siyacela ukuthi isizwe sakhiwe abantu bangahlukanisa isizwe sivele sihlukene ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Okwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakala emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI efuna nje ukumgcona. Amapholisa ugatsha lwe-FBI athola amaphepha alitshumilane angamelanga asuke esigodlweni se-White House esendlini ka-Trump. Amapholisa la abikwa esethuselwa ngabalandeli baka-Trump kusukela baze bayefunza endlini yakhe. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokumbona kwami u-Trump ngimqathanisa lalo u-Attorney General okhona uGarland. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcwizi katshintshi kathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho kawulamehlo ukuthi wena unguzibani unganani uvela ngaphi kutheni umthetho awula favor yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje utsho njalo lo ubaba lo uyaqinisa linto le so nxa eqinisa into yona le ngiyambona engena phela lo ejele u-former president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziright. Hayi, nxa kulesi khathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona, izo zonesi. Ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana ngazo ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngapi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo. Ikakhulu khona lokhu ukuzama ukuchayikhu ukuthi awise uhulumende omutsha ongenayo yena adlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona lapha. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa kodwa sikaze sikubone la
yena uTrump uthi okwenzakalayo ukumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo ukubona njani wena khona
hayi lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona yahlukuluza awuyamuntu omhlukuluzayo uTrump uTrump kulezinto yena azenzayo azikhulumayo azifuqayo azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.